Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazomu se olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 14 kuNcwabakazi 2020 ngontungameli Nkumo. Endabeni zekuseni lamhlanje
ndayise ukuthi vele sinikezwe i-COVID allowance. Imengi yethu ngeke ukuthi uhulumende kumele asiholise imali eneleyo.
Inani labantu asebebulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe likhwelile njalo izolo ngabantu abayisithupha laya ku-128.
Amagqwetha eZimbabwe, I think isikade sisiphiwe lesi sisekunzimeni.
Inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights ikhala ngokuhlukuluzwa kukankosikazi Beatrice Motetwa, igqwetha lentathelizindaba evalelwe ejele uHopewell Chingono. Inhlanganiso yeHabakuk Trust yethula amafilimu amayelana ngombhuqazo weGugurahundi aveza abesifazana bekhuluma ngochuku olwabehlelayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe likhwelile njalo laya kukhulu elilamatshumi phose amathathu 128 ngemva kokubhubha kwabantu abayisithupha izolo. Ugatsha lwezempilakahle luthi abathathu babantu laba ngabeManicaland kuthi oyedwa ngowakobulawayo. Omunye ngowemashonaland central njalo omunye ngowemashonaland west. Ababanjelwe umkhuhlane izolo njalo baphose bangene kukhulu 97 njalo bonke bawuthole khonapha elizweni. Lokhu kukhuphule inani lasebefunyenwe bele coronavirus selokhu yaqhamukayo kuleli laya ku-4,990. Inani lasebephephile lona likhuphuke laya ku-1,927 ngemva kokutholakala kwabangamakhulu edlula amathathu 307 sebesindile izolo. Ukukhwela kwenani lababanjwa lomkhuhlane labafayo eZimbabwe kuza ngesikhathi uhulumende esithi usengezelele imali yokuthi izisebenzi zakhe kanye lasebathatha impentsheni bathole imali yokubasiza ngalesi sikhathi somkhuhlane we-COVID-19 phezu kweholo labo njengokuthembisa kwakhe. Ugatsha olubona ngezemali lwethu le umbiko izolo ntambama lukhuthaza amabhanga ukuthi ancedisane lohulumende ekutholiseni abantu limali. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele sikhulumeli senhlanganiso yababalisi iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Neshine Modzitirwa.
Akula into esithokozisayo, akula into esithabelayo ngoba oluningi lwababalisi luhlala emaphandleni lapho okungela nethiwekhi khona. Nxa besithi bayanika izisebenzi i-transfer engaso hard cash kuyakhanya ukuthi Minister of Finance, including uhulumende kabalandaba lesisebenzi yabalandaba lababalisi ngoba ababalisi abaningi bahlala emakhaya lapho kungela network khona ukuthi imali yakhona even angayithola, abanye bayayithola kathesi kodwa ukuthi bayisebenzise emakhaya kunzima ngoba akula network. So bona bengafuni ukufaka i-effort kathesi sebefuna ukuappear as if ngama-strains, as if ngabantu bafuna ukuthi aba isisebenzi siphile kahle. Makhuluma mhlaka 17 June uthi izisebenzi zikholiswa imali. Sifuna ukufaka i-effort kathesi ngoba lunengi lobabali so alutholanga imali. Kade sikhuluma from kudala ukuthi abantu laba abalandaba lezisebenzi. So akula into esiyithabelayo, akula into esiyithokozisayo.
Kahle kahle okwakuyinkinga kuvele kuyini? Bakhona yini abake bayamukela le imali? Njalo liyavumelana lohulumende yini ukuthi amabhanga yiwo ayibangela ukuthi izisebenzi zikahulumende zingenelisi ukuthola iholo lazo elasithenjiswayo?
Abalutshwane yibo sebekwanisa ukuthi sebetholile imali yona le, kodwa iproblem ayiso iproblem yama-banks, iproblem ngaminister of finance, ngoba nguye ulamandla ekukontrola i-banking sector or i-financial sector yelizweni. So engafuni ukubuya ngakhathesi sekufuna uku-appear as if is a saint, ngoba thina njengama-unions kade sikhuluma kudala ukuthi izisebenzi kumele zinikezwe imali le in hard cash, ngoba aluningi lwamabalisi luhlala emakhaya lapho ukhona ukuthi vele akula network. So yena angafuna ukuappear as if ama banks yiwo ale problem, yena uhulumende nguye ole problem through minister of finance uMthuli Ncube.
Kuyikuthi imali le iyatholakala ngempela, liyabe lisuthisekile yini njengababalisi, kumbe lilokhu ligcizelela ukuthi lifuna iholo eliphezulu ngemali engamadola emelisha?
Kahle kahle thina imeni emu yethu njengababalisi, njengelihlanganiso, njengesisebenzi kahulumende, ayiso yokuthi vele sinikezwe i-COVID allowance. Imeni yethu ngeyokuthi uhulumende kumele asiholise imali eneleyo, not lokhu kwama-COVID allowance. Yes, i-COVID siyayifuna allowance yona leyi, kodwa thina i-fight yethu ngeyokuthi uhulumende asiholise ama salaries ethu in US dollar.
Umnumzana Nation Muzitirwa ngowenhlanganiso emela ababalisi, i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Ubexoxa lo Sthandekile Mhlanga we Studio 7. Inhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo kaZulu, iZimbabwe Lawyers for Human Rights, ithi izamangalela amapholisa ngokuhlukuluzwa kwamagqwetha amela intatheli izindaba evalelwe esitokisini uHopewell Chingono. Lokho kulandela ukutheleka kwamapholisa izolo phansi kwehofisi kaNkosazana Beatrice Mthethwa, omunye wamagqwetha kaChingono ehlabela njalo ebanga umsindo obikwa ubujonge ukumethusela. Emthethwa ndaba lakho, umthethwa uthwaliswe nzima ngumtshutshisi esithi akumelanga amele uChingono ngoba esithi uveze obekusenzakala emthethwa ndaba ekhasini lakhe leFacebook. Kodwa umthethwa ukulandule lokhu. Elinye lamagqwetha alwela amalungelo, umnumzana Christy Mike, utshelele umsakazo ukuthi bazakhweza lolu daba namuhla. Kodwa uthe abalathemba lokuthi kuzathathwa manyathelo bani njengoba abasolwa kungamapholisa. UChris Gande weStudio 7 uxoxele linye njalo igqwetha, umnumzana Dinashe Runganga, yena othi amagqwetha athwele nzima kulezi nsuku.
Into engayikhulumayo ukuthi amagqwetha eZimbabwe, I think isikhathi esisikhiyo lesi sisekunzimeni, ngoba surely iconstitution is very clear ukuthi ma uligqwetha uyawumela amaclients. So ma kufanele ukuthi inhliziyo yakho ekhululekile ungesabi lutho, but into eyenzakala kathesi this current government to be honest iyayuthisela abantu, ayifuni ukuthi amagqwetha sisebenze kuhle, ayifuni ukuthi thina sisebenze sikhululekile. So surely ufanele ukuthi amagqwetha wonke especially abamele ama-human rights sibambane sisebenze le nto eyi-one, sibambane sonke silu, ngoba surely ukwenzakala for example ku-Beatrice Mthethwa lokuthi abantu labayiselisaba ukuthi lisebenze kuhle selisaba ukuthi lina selifaniswa lama clients vele into le ayiko right vele into le vele i wrong it back date iskalesa saka mgabe mina ngakho engakangeni ukuthi even abantu those who are aligned to mina ngakho anto bayethe bethwaliswa nzima abo mathematanda la but what is surprising ukuthi even kates they have forgotten bamelelwa la laba abo Beatrice Mthethwa ngaya bamelelwa la lawyers for human rights behlunguluzwa lo mgabe but kates they are now in power but they are now doing the same to opposition activists so avele sekunzimeni ka kufanele sihlale phansi sibili njengamagqweta sisebenze kuhle sibone ukuthi the best possible way forward ukuthi singaharashwe masimela ama clients especially lawa abantu they are aligned to the opposition political party
manje singathi nqa sisikhangele amanye amagqweta amela labo abangabe bandla elibusayo ubona babambene yini lani lina amanye amagqweta elimela abanye abantu nje mahlayana
ngamafitshane ngathi laba abasebenza on behalf of or representing the ruling party they have no problem labana labana basabi lutho ngoba intina sihlunguluzwa lama state agents so bona abasabi lutho so masikhuluma sithi ama human rights in Zimbabwe abantu that are being abused especially by state agents bona abakuboni ngoba iside labo lirayi so ukuthi ngathi sibambane labo bona kiwo abala problem izinto zabo ziyabakhambela kuhle mabe represent la even those who are aligned to the ruling party they have no problem whatsoever but thina manje abamelayo abahlunguluzwayo yinto ekufanele thina sibambane ukuthi mase siyenza sesenza into eyi-one ngoba lapha sokufuneka amadoda sibili even obhiyathisi Mthethwa la manje labona sibili ukuthi indlela abasebenza ngayo sokufuneka ukuthi umuntu asebenze ngenhliziyo yonke they are risking their lives anjobo so thina kufanele ukuthi sibambane ama human rights activists labantu babambene lati ama lawyers ama human rights fundi sibambane sonke ngoba labana be ruling party labana bala problem they are not on our side but they are seeing things differently
umnumzana Tinashe Runganga ligqweta ubexoxa lo Chris Gande we studio 7 ekobulawayo Inhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu eHabakuk Trust yethule amafilimu amathathu kuliviki amayelana ngombhuqazwe wegugurawundi. Amafilimu la ebekhangela ikakhulu ukunyamalala kwabantu ababethathwa ngamabutho e-50th Brigade besiyagongodwa kanye lobunzima obabuhlangana labesifazana. Abanye ngababedlwengulwa kuthi abanye ngababebulawa bezithwele. Abesifazana abaphume kwamanye amafilimu la bachasise ngobubi obabehlelayo njalo abanye bebesithi kabasoze bafa baxola kumbe ukukhohlwa. Inhlanganiso zamalungelo zithi umbhuqazwe lo wabulala abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 eMathebeleland laseMidlands. Umongameli Emerson Mnangagwa Lomuyi umnumzana Robert Mugabe ngabanye babantu abetheswa icala lokuphatheka kulumbhuqazwe kodwa bobabili abakaze baxolise. Sixoxele siphathamandla seHabakuk Trust umnumzana Dumisani Nkumo.
I-documentary yokuqala kade ikhangele kumbe ikhangele ama-missing persons abantu abanyamalalayo ngesikhathi segugurawundi esikhathini esiningi sibonkhuma ukuthi kwafa abantu abayi-20,000 asikhulumi ngabantu abanyamalalayo so i-documentary yokuqala ikhuluma ngodaba esingatshelanga ukuthi sikhulume ngalo udaba lwama-missing persons kukanti i-documentary yesibili ibheke ikakhulu omama ukuthi umbhuqazwe wona wapata njani omama ngoba nxa sikhangela omama abaningi bathotshwa bachaywa bahlukuluzwa babanjwa iganyavu omama abaningi sibi kodwa konke lokhu azake sikukhangele kwamanye ama-documentary so singathi kukhangela i-ground ngelinye ilihlo sikhangele izinto ezingazake zikhangelwe endulo okwesithathu i-documentary yokucina ikhuluma ngendaba yama-exhumations kumbe ama-mass graves so nxa sikhangela ama-documentary ethu wonke akhangele izinto ezithile aphonge ukukhuluma nje nge-ground yonke kodwa akajonge izinto ezithile ezispecific
akhona amanye ama-documentaries aseke enziwa mayelana ngegugurawundi kungani lina likubone kufanele ukuthi lani lenze awenu
lokhu kumqoka kumbe kuqakathekile ngoba abaningi abayibona igugurawundi esingathi ngama-primary witnesses sebesifa abanye sebafa so kuqakathekile ukubana sibe le-evidence thina i-evidence leyi sigcina ngama-documentary la documentary la ayibufakazi lanxa abasila ku-ground abanye sebetshonile kodwa sizahlala sikwazi ukubana kwahamba njani ukubana umama baphatheka njani ukubana abanyamalalayo banyamalala njani umama wakhona wawunjani so sijonge khona lokho ngoba sifuna ukuthi okuqadlele kwakhathesi evidence collection ukuze uma sokhulunywa iqiniso kube le ndlela yokukhangela lokho okwakhulunywa ngabantu esingathi ngama-victims ngoba angeke kwaba lokhu kohlulela kuhle mbe i-justice uma iqiniso lingaziwa so injongo yethu leyi sijonge njalo ukubana umhlaba wonke ubekwazi ukubana kwenzakalani emathebeleleni lase-Midlands
umnumzana Dumisani Nkomo ngumqondisi wenhlanganiso ye-Habakkuk Trust sixoxela ekobulawayo Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeZim Live ithi kulenhlanganiso ezilithumi lanye ezezilobele umongameli Emmerson Mnangagwa umanyano weSADC owe-United Nations kanye lowe-African Union zikala ngokuhlukuluzwa kwentatheelizindaba eZimbabwe. Inkundla yesayithi yona ithi abezempilakahle bakhala ngokuthi ukulandela umkhondo we-COVID-19 kuba nzima kakhulu elizweni nxa umuntu esebonakala ukuthi udliwe yilo mkhuhlane evele esefile. Isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Ngiyalibingelela basakazi ngu-Alec Nyathi okhulumayo siyayizwa mpela indaba ye-South Africa ANC yokuthumela icula eZimbabwe ukuthi liyedingisisa kwenzakalani mina ngithi ngempela uma kuyikuthi i-South Africa SADC ne-AU bazimise ukuthi balimisa udala lweZimbabwe abakhiphe icula eliqinileyo ANC ingakhipha noma 3 EFF ikhiphe nayo 3 i-DA ikhiphe 3 kuthi lamanye abandla amancane akhiphe 1-1 ngeZimbabwe kwenzeka into efanayo ngibonani yindlela ongalungisa ngayo ngoba iqiniso lesoze livele elong i-ANC ne-ZANU PF bebambisene akulanto ezalunga ngoba ababoni ukuthi i-ZANU PF iyehlukumeza abantu bona uthatha ngenye indlela ukuthi kulamabandla athenziswa ngamazwe aphesheya kanti ayikho leyo nto i-ZANU PF iyalazi icala iyazi yesabani abakhiphe nje amaqulu aqinileyo amabandla wonke ama-government amazwe lawo nama-opposition amazwe lawo kuye kukhulunywa kulungiswe kumbe kuzwe kwelinye ilizwe kumbe kuzwe e-South Africa kumbe kuye e-Zambia kumbe kuTswana ngoba iMozambique nayo inenkinga zayo ne-DRC ngiyabonga
Salibonani, salibonani, basazwa studio 7. Ndinjani ke lonke? Ngiyajabula ngale baphilayo, philani ngomusa kaNkuluNkulu. Ngithanda amazwi enqali libala izindaba. Lize lingikhumbuze kudala ngesikhathi samabhunu. Inqazi azifundwa ngawaSimu Sibanda. Libeka isintu njengesintu. Isindebele njengesindebele, hayi. Nembali liyazifunda abafana bakithi. Qhubani ngomsebenzi wenu. Now, namhlanje sikhuluma ngalokho lamuhla ngikhonisa indaba le kubo mama omama bonke abayindi abalamakhosi abo labo mama abangabafelokazi ngithi kibo kanti bomama seliphila njani into seliphila lekhathesi lingaze likhombe indoda noma indoda yomnikazi leyo ndoda iyachithelwa umuzi wayo kambe aliboni into lizwisa omwe abayomama obuhlungu kambe nxa leyo ndoda engafa kulowo muzi kamfelokazi isidumbu sakho na baba ubona ngazathi singagcinwazwa kulowo muzi kumbe sizabiselwa ekhaya lakho asithi ikhaya lakho selichithekile sokulunquwa kambe awuboni kuzoba yinhlekisa hawu bakithi lawe mama kambe ubona ngazathi abancaku labantwana abakhulileyo bengavuma yini ukuthi lowo baba engcwatshwe duzane lo mkakho ingcwabi kamkakho yini le ndulo kwakukhoyo kodwa ke hayi lokho silikwenza kathesi sokunyanyisa ukuyangisa ukuthi thola umuntu uyachitha umuzi wakhe libabamba njani ubaba naba libaphansa amakhanda thola ubaba ephambana ikhanda ezethiwa umuzi wakhe sibili epriest khona ehambe ehlala lawe kona mama indawo le ngikhuluma ngayo ayisikho emakhaya kuphela nakobulawayo isikhonzi sivamile ukuthi uthole umuntu uhlala enketha usekhonziwe ephumula sethindwe enketha sesiyephumula kuyayangisa lokhu selikwenza hayi lokhu singathi two ngamanyala mani lakunkulunkulu akukhokho bethu lawubamangala nxa bebhekile khona sebevuka inyamazana hayi ngizambathwa ngobani labo baba ingubo ozalimbathela ingubo nxa wena sesufile wafela emzini yindoda indoda siyazilalela la usufuna nxa ungavuka ufile nowathi sikule corona ufe kulowo muzi mana ngithi hayi lokhu amaminzi amsemaningi ngiyabonga ngiyabonga
zomuhle studio 7 yalizwa kodwa ke into emalisayo angazi ukuthi indaba limthanda kangaka uMavaza enekhuluma into engazwakaliyo engacaciyo engela ukuthi ibe lesisindo uphilisa njalo nje kungakhanyi ukuthi kwenzakalani kuvike liphelileyo ukhulume ngo-Ian Khama wakumchothoza ukuthi umuntu oyisumbelume kodwa leya indoda yasebenza ibusa kulanilizwe kamnandi kakuhle angayisumbelume yena lo mfazi wenzani hayi sicenge uthike imshika chana lomuntu lo abele ukufaka ku studio 7 ebekho esiphambanisa amakhanda singaboni ithezani bekaka ukuthi wenzakalani makade ekhuluma izolo sifike senza kanje akuzwakala ukuthi wakhona sicela isifake abantu abangcono basinike imbono ngokukhuluma okungcono yabonga uNdlovu sanesibhedi
sanibonani sakazi bestudio 7 hayi ngajabula nama ngazizwa ngizwakala kuleyo ndawo mina nje bengilesikhalo sayo izana ukuthi khona waye kanti vele amazwe aseAfrika esaba kangaka izana iphetheni kanti okusabekayo hayi bo safa nje ngephathe eyi-1 senza into eziphuma endleleni abantu bashaywa kungabonakala ukuthi bashayelwane kodwa ubufakazi bukhona uthole kuthiwa kona akubonakali nix uhamba njani njani angazi ukuthi bayesabani vele kumbe bayayithanda noma bayesaboda ungathanda umuntu esezinto ezimbi hayi khona siyahlupheka bo siyahlupheka njengephathe eyi-1 kanti kwenzenjani awu alike likhulume kuzwakale phela lani bestudio 7 kuzwakale phela kuyafika khona ngale kuzwakale ukuthi khona sesihlupheke kakhulu ngalaba abantu hayi bo sikhathele thina sayifuni leyiphathi phela iphume ayisuke ngoba ibonakali le nto eyenzayo 40 years for nothing ayikho into eyenzayo from ngo-1980 akukho nto kunadevelopment eyabakhona still lokho kubulawa abantu kucatshiswa abantu kuboshwa abantu hayi sikhathele bo sikhathele hayi
abalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Kulomuntu oyedwa ofileyo kwele Ivory Coast izolo ngesikhathi sokutshengisela kwabantu besithi kabafuni ukuthi umongameli Alassane Ouattara ancintise njalo okwesithathu edinga ukuqhubeka ekulesi sikhundla. Ele Ethiopia lona lithi selibophe abantu abedlula inkulungwane eziyisishiyagalolunye ngemva kokutshengisela okuqhamuke kulelo lizwe ngenyanga edluleyo kulandela ukubulawa komunye umhlabeleli. Ukutshengisela lokhu kwabangela ukufa kwabantu abaphose babe ngamakhulu amabili. Siziqhibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Umongameli Donald Trump usetshayele ihlombe le-Israel lele-United Arab Emirates ngokulobelana isivumelwano sokwakha ubungane kanye lokuqeda iminyaka yokungezwani. UTrump ubikwa edlale indima enkulu ngokuletha amazwe landawonye okuyinto elakho ukumfaka esimeni esihle lozulu we-Israel ohlala eMelika kuyiwa nje kukhetho. Ubungane osobudalwe ngamazwe labo uqinisa umkhankaso weMelika ojonge ukuvimba ukudlondlobala kwele Iran libe ngumaqhuzu wesabelo se-Middle East. Ele United Arab Emirates libangela kuqala emhlubulweni we-Arab States of the Persian Gulf ukunanza ele Israel njengelizwe. Ele Palestine lona lisole ele United Arab Emirates lisithi ngokwakha ubungane le-Israel litshengise ukungazihluphi ngozulu we-Palestine yena elithi uhlukuluzwa i-Israel. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Kelvin Manduna oqhuba izifundo zakhe ze-PhD e-Howard University khonapha eMelika.
Ukuhlangana kwamazwe lawa angiboni ukuthi kuyatshintsha izinto eziningi ngoba i-Iran silesikhathi ibangana leMelika, ibangana le-Israel. It's decades now and bayebake kuma-sanctions. So akulo kuningi ukuzatshintsha. Upho ngukuformalize nje i-alliance and adding ama-partners amatsha njenge-UAE. So kulesikhathi laba abazibiza ama-Sunni Muslim abahambisana le-Saudi Arabia labanye nalaba njengo-UAE bebangana lamashiya awase-Iran, lase-Iraq, lase-Lebanon, le-Syria. So angiboni okuningi okutshintshayo, bazabe lokhu bengezelela ukuzondana. And it's unfortunate ukuthi ama-alliance angikhona bayawayenza against each other as opposed to ama-alliance ukuthi sizayenza ama-alliance sihlale phansi sizame uku-resolve ama-conflicts ethu.
Ubona isivumelwano lesi sijabulisa inzalo ye-Israel le-United Arab Emirates ehlala eMelika yini okokuthi sizabona ivotela umongameli Trump ngobunengi kukhetho oluzayo?
Well, angiboni ukuthi uzathola amavoti amaningi amatsha over this story angikhoni ngoba certainly ama-voters from e-Middle East lapha eMelika malutshwane and ama-voters ase-Israel who are Jews ngathi they are split. Abanye they are conservative, abanye they are Democrats. So abaza vote along those ideological lines. So angiboni ukuthi i-arrangement leyi izatshintsha kakhulu ama-numbers ngo-November nxa sebenza ama-elections. Okade ngathi kuzatshintsha something if they had done it as if they had signed mhlambe i-agreement of some kind of accord njengo-Obama ngesikhathi sakhe basayina i-nuclear deal le-Iran. That arrangement ngathi it was more seismic than lokho abakwenze khona kathesi, akutshintshi lutho as far as I'm concerned on the ground.
umnumzana Kelvin Manduna uqhuba izifundo zakhe ze-PhD e-Howard University konapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe likhwelile njalo izolo ngabantu abayisithupha laya ku-128. Inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights ikhala ngokuhlukuluzwa kwamagqwetha amela intatheli zindaba evalelwe ejele uHopewell Chingono. Inhlanganiso yeHabakuk Trust yona yethule amafilimu amathathu amayelana ngombhuqazwe weGugurahundi. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Eyami impela sonto isiqalisile. Asibeni sonke kweze kuseni njalo ngomvulo. Olivalelisayo nguNtungameli Nkumo.